Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpalakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangene silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabasenge ngamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena independent.
Umnumzana Sengezojabangu uthi uzavimba bonke abaqoshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja.
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independents bezimele bebodwa bengekho epathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi, mhlawumbe bengaba yiphathi entsha.
Abanye abakubandla lesi sisi bathi kungcono abaxoshiswa nguThabangu bengena kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Igqwetha elimele umnumzana Sengezojabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi buzavimba bonke abaxotshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Umnumzana Ngqobani Sithole uthi ababengamalunga edala lephalamende laba abagoqela umnumzana Ostalo Siziba, umnumzana Amos Chibaya labanye kuzamele bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla lezombusazwe hathi LCCC. Kukhangelwe ukuba i-nomination court izahlala kusasa isamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UThabangu wavimba abaxotshisa kudala lephalamende abefuna ukungena kukhetho lwama-by-elections mhlaka 9 Mpalakazi. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loSiziba labanye bakhe ekade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe loSithole ngodaba lolu.
Indaba lena i-argue izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena ungakapheli iviki le elandelayo uzabe seyicubungule njalo wayihlasiya.
So okutsho ukuthi i-nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abazuze bengene u-Ostalos.
I-nomination iyaqhubeka phambili. Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangene silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabasenge ngamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena as independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise.
So ke khonapho akutsho ukuthi uThabangu vele sezibambe esidukweni ku-CCC. Nguye phela osengumongameli khonapho.
Hayi, kasomongameli yena unobhala jikelele u-Secretary General. Vele wayezibambile. Ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile. Kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma sibone sivili lo nguye unobhala jikelele wephathi le. Kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyaqhula. We're satisfied, we're happy. Ukuthi client wethu sibili nguye unobhala jikelele.
Singathi ke khonapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma lesinqumo esithini wena nxa ukhangele icala langikhona ukuthi liminjani la.
Into abayibisayo ngesingu ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa kathesi into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afananayo bepho ngokugcwalisa nje ama-cases well angazi isizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions, we are very happy ukuthi client wethu has got a good case and lokuthi khonoko bangaze bakubise same legal argument raise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angeke kufuze at least ubise something that is different amakwenzi khonoko.
Yes, ngathi kade sibangaki bo labo esikhuluma ngabo ngosithalo sihlotshi baya labanye abangaki.
I think about 18.
Bonke ngamalunga ejala leParliament kumbe kulala amakhansela phakathi.
Ndawo esene.
So singathi
ngamakhansela lawo. How you say abise our amakhansela. Kuma councils kulabanye abana magqwetha angathathe ahlakaniphile agijime awuya kwathi hayizwa kakukhulunyelwane lo secretary general. Benza ama-application ukuthi babuyele ephathini. Babuyele ephathini. I know of owe Victoria Falls. I know of owe, I think iKoromond. Asebekhulume lo secretary general wephathi yabo ukuthi into le kayibanjwe ngendlela ethiyeneyo. They had we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswe nomlodi abantu sebebuyele ephathi. So ikho sokukhona. Sebebuya le inye constitution, i-constitution le ethengisa ukuthi umongameli wephathi ngenje oyenza konke ephathini. Uyobamba izimali, uyodinga abantu, uyonobhalani, uyo-decision maker, and i-institution yonaleyo nguye yedwa labo-spokesperson abakhetha nje ku-Twitter. So yikho sokukhona kathesi. Njalo emakhothi khonapha sikhuluma nje indaba zonezo zokuthi bathi sokula ama-constitution amabili aphinde bathi imposter izezoke nje zixubexubene nje zisiya phambili. Yabo Osterlos yiyo kade sebebuya sebesithi wena hayi bona uChama Bhamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo. So yikho inkundla sibuza ukuthi kanti nxa lesithi kuleyinye iparty litho ukuthi iparty leyo layo ifanana lekaChabangu, iparty leyo ilama supporters afana nayo, ile logo efana nayo, ilo president ofana nayo, ilama MPs afana nayo. So ngizehlukanise njani?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu, sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu, lo mnumzana Bhasho Sibanda wayemele iCountry Park edala lePhalamende waliswa ukungena ngokhetho lwama-by-elections ngompalakazi 9.
Akusela mntu selithemba entweni zema-courts aweZimbabwe, but ngokulahlekelwa kwethu ithemba kutsho ukuthi singawangawasebenzisi. So okwakhathesi kumbe sesingene ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayo yodwa ikhesi esiyiphumelela kiyo. Kodwa ngibona ingani ukhokheli bephathi kule sizathu usithi abantu waye kumele beyelokhuzeni baye e-court. Kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi ba-contest as-Triple C kuhlezi kulamaqhinga, kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngazo.
Iqhinga lokuqala lingaba yiliphi?
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi mhlawumbe engaba yiphathi entsha, kuningi okungenziwa ukuthi abantu bebe ku-ballot.
Ye, kodwa khonokho kusuze kulimaze i-CCC ikaJames.
Amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-Triple C sayifoma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by-elections ingelasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by-elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibandla eliphikisayo baliwina ama-by-elections. So engitshoyo ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo. Abantu bayakwazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngulo, umuntu wethu osikhokhelayo ngulo, kungakhathalekile ukuthi usungabuya ugqoke liphi ijazi.
Ye, kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke, kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombusazwe. Kodwa usabuyeli yini edala lephalamende kumbe wena vele sumele eceleni?
Mina ngingamele eceleni. Lokhu ngisebantwini, lokhu ngiseCountry Park and kade sesifuna ukuqinisa umzabalazo lowo. I'm sure labona siphuma singontanga abakubulawa isikhuluma ukuthi hayi nxa isimo singaqhubeka sisinje sizagcina sibhikisha, sizagcina sibonakala sesitredini. Hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende, ubube secouncilini. Kuningi esingakwenza loba uphandle wephalamende. So hayi sasekhona.
Singathi-ke akukwethusi ukuthi lingabhikitsha kumbe lenze njalo ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo.
Mina kungethusi, akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami iCountry Park yaredwa, ubabami wathunjwa kwaba kabili konke kuningi esendlule kukho ngendaba ze-struggle. So siyakwazi ukuthi singathi sifuna ukuthatha inyathela leli uhulumende wezana uPF uyenza njani and ungathi sithi uyananzelela uspokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba wahle wa-issue i-threat kimi kuTwitter ukuthi hano siyakwazi ukuthi uphashwe ngumuntu nje so asonte emali sayo kumbe ngethu sayo kumbe engiyibona ngenye indlela hayi into esihlezi siyazi ukuthi singakungaba kunje so bazareacta besithi kodwa-ke yindlela esisele ukuthi abantu bekhululeke simabo
kodwa indawo lingakhulumisani lotshabanga ukuthi kuphele lokhu kulokuthi lihlale sixabane
njengoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uthabanga ephathini yethu bengasimuntu walutho mina ngokwami angikaze ngihlangane la ngibe nomhlangano odlula maybe 3 minutes
lo ngumnumzana Bashir Sibanda owayemele iKatru Park edala lephalamende besixoxa laye ekobulawayo kudaba olufanayo akwaziwa ukuba ibandla le-CCC obekumele lenze umhlangano omkhulu namhla limiswe yini ukuba liwenze eHarare iziphathamandla zebandla leli zalile ukukhuluma ngodaba lolu umeli Ndlovu othakazelela ukusebenzisa intshelelezane ukhangelelwe ukuba uzajova ibhasikili lakhe kusasa esuka eMidrand esiya kobulawayo sixoxe laye ngohambo lolu
sizosuka kusasa ekuseni ngo-7 ngoba abantu abaningi bathe bacela ukuthi ngisuke sebefikile ngo-7 ekuseni so sizosuka sibathathu ukhona esihamba naye esizodlula simthatha ePitoli esigijima naye ngupress momusundi ngowaseZimbabwe ulokhu egijimela ama-African amateam ase-Afrika abanye bathi bazosikhapha sihamba sitholana nje ngendlela abanye zizobathola eBilabila abanye bathembisa ukuthi zizobathola eGwanda sesingale esayidini laseZimbabwe
ye singathi uzathatha insuku ezingaki akusitsheleke amahlandla uhambo lwakho lolu ukuthi uzasuka lapho efika lapha ngesikhathi esinje kuthinithini
uhambo lolu lungama-stages angu-8 kuthi lama-stages okusuka eJohannesburg usiya ePitoli ustage 1 then kusuka ePitoli siye Bilabila ngustage 2 Bilabila 2 Polokwane stage 3 then sithi Polokwane 2 Loyisi ustage 4 ekhangelele ukuthatha i-34 hours i-34 hours ngiyabembala isikhathi sokuchova kuphela i-34 hours then i-speed engikhangelele ukuthi ngizoba ngigijima ngaso kutho ukuthi kuzoba ngu-25 kilometers per hour
akubatshela abantu ukuthi uhambo lwakho lolu lumayelana ngani
lumayelana ngendaba yama-drugs sifuna ukuthi abantu behlise izidakamizwa ngoba ma sibheke ama-youth ama-teenagers around e-Africa lapha sile nkinga yama-drugs abantu abathengisa ama-drugs labathenga ama-drugs basifaka enkingeni enkulu kakhulu because abantwana abaningi bayadropha esikolweni abasayi esikolweni uthole umuntu abaleka ekhaya lapha ahlala khona prefer ukuyahlala esigangeni engasayi esikolweni ayeqe ama-studies esikolweni so into lena iyasibulala kakhulu and isibulele abantu abaningi kakhulu especially abantwana besikolo zabehlukane nje lezidakamizwa
umeli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelelezane besixoxa laye esejohannesburg kwele south africa History 7 esakazwe eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Simangene kusigaba esilandelayo sikesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu kwele Israel batshengisela emigwaqweni bechothoza uhulumende kamnumzana Benjamin Netanyahu kulandela ukubulawa kwabantu abathathu libutho lakwe-Israel eGaza. Abantu laba ngabathunjwa yiHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Iphephandaba leKyiv Independent libika ukuba eleRussia selilahlekelwe ngamasosha azinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 kulandela ukuhlasela kwalo eleUkraine ngomnyaka ka-2022. Sobisikati sezamasiko. Ye kwezamasiko namhlanje ke siyalubuyelela udaba luka Lobhengula Gamachobana inkosi yamaNdebele. Sibonike sekhathuna lapha zihlanganiswa lomnumzana Sengezo Jabangu kuthiwa ngabathengisi into ezinjalo. So sizwile-ke abantu abaningi bangani bazonto okumangalisayo ngodaba lolu. Kuthi namhla ke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ukuthi yena uthini ngodaba lolu kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sakwamukela kuhlelo kubaba Ngwenya, kunjani?
Siyaphila baba Dube, sibingelele abasakazi kanye nabalaleli.
Ye, ngamafutshane ke ungathini ngakhonokho ke esikubone kudwetshwa njalo kodwa izimdeyili sixolisile ngakho singakubeka sithi
bakudube thina kwezamasiko ishaqeke kakhulu ngokubona ukudeleleka kwamakhosi ethu ezomdabu ngoba phela uma ngabe kuyikuthi weyisa inkosi weyisa nesizwe sonke lokuyinto esimangalise kakhulu futhi lokuxolisa esizwe kuthiwa kwenzakele angiboni ukuthi kuhambe ngendlela elungile lokho ngempela kukodwa uma ubuka isizwe sakithi ngendlela okuba nenhlukwane yezemihlobo kuyaguquzela ukuthi abantu bahlukane ngamandla into ngempela esibhekelele ngokuthi uhulumende ayihlaba ayihlikize leyo ngoba iba sengathi lento ihlukanisa abantu phakathi ngoba uma kuzathethiswa umuntu oyedwa bese kuhlanganiswa nesizwe sonke ngoba nxa ngithi isizwe sonke ngisho ukuthi nxa usithinte inkosi usithinte isizwe sonke.
Ye, inhliziyo zenu zingathotshwa njani ngalokho?
Kube kade kuyizikhathi zasekadeni ngempela okufanele kube le nhlawulo ngempela eyisimangaliso efanele laba bantu bayihlawule ukuze ngempela bageze igama labo ekuthukeni ubukhosi obuhlonipheke kangaka. Kodwa ke sinethemba lokuthi abathintekayo kakhulu abasendlunkulu bazolubheka lomdaba babone ukuthi kungenziwa njani ekutheni ngempela inhliziyo zabantu zitobeke ukuthi laba bantu baxolise ngokufanele.
Ye, akubatshela abantu ukuqatheka kwenkosi.
Inkosi nobukhosi kuyibuntu bethu engathi ngesilungu i-identity yethu. Inkosi iyikhanda lesizwe. Noma ngabe kuthiwa ayisekho emhlabeni izohlala ihlonishwa inkosi njengoba kuye uze ukuthi inkosi noma ngabe isikhodeme ayingcwatshwa iyatshalwa lokho kusho ukuthi-ke ukutshalwa kwayo kuzovela amanye amakhosi futhi azovela emzimbeni waleyo nkosi esuke idaliwe ngalokho-ke sisho ukuthi nxa ngabe kuthukwa inkosi kanje kuthethiswa inkosi yakithi impela kusuke kuthethiswa thina uqobo lwethu.
Ye, siyakubonga kakhulu-ke baba Ngwenya ungadunela kusasa lo ngubaba Umbuso Ngwenya ukhona ngale-ke kule South Africa incwadi kwezamasiko
esintuwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungamela inkomo.
Lichona njani zihlobo, ngiyalamukela kuhlelo kuvuselela umoya. Igama nguntungamili nkomo. Umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda.
Sibonge ngalinkathi yantambama. Babunkomo labalalele engiliphathele khona namhlanje kujule nje kakhulu bantu bakithi ngibuya lesisombululo yenkingi esibhekane nayo siyisizwe ngokomoya African spirituality konakale kuphi silungisa njani makunje ezweni ceku zikaThixo ngizoqala ngayo ihierarchy kulo mdali kuze izwe lomoya sikhuluma izidalwa lezidalwa izithunywa lezidalwa zezwe sokubuya imboni o igogo. Yini igogo? Sikhuluma ngomuntu ophathiswe isibani sezwe, ombathwe isithunywa, isithunywa esikhulu sezwe, oyimediator between thina esiphila ngapha ngokwenyama lezwe lomoya. Sokubuya idlozi. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngezangoma, inyanga, bonke kusehla kusiya phansi, kusehla kusiya phansi. Umdali mayekhuluma lesizwe o izwe lomoya alikhulumi la wonke umuntu, likhuluma la lo oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya, imboni ophathiswe isibani sezwe ohlele isidalwa ze isithunywa sezwe. Nguye lo obuye asethulele ukuthi izwe lomoya likhala ngani, or izidalwa zezwe zikhala ngani. izwe njengoba limile linje lilabanikazi balo bomoya hayi abenyama abomoya. So abanikazi bomoya kumele babe connected lezwe lenyama, yikho izwe lenyama liyolunga njengoba kunje kule ndawo zethu zamalinda ebeziphefumulela isizwe, ebezigayida isizwe, ebesithola khona amandla esizwe, seziye azisahlambulukanga. So kufuneka amakhosi esizwe ahlangane, bafune lo ombathwe isithunywa sezwe, imboni oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya, abuye asibamcela asihlambululele indawo zethu zamalinda, asikhanyisela khanyisela izidalwa zezwe abanikazi bezwe basondele babe noxhumano lezwe, yikho kuyolunga ezweni. Ngomthandazo kuphela akwanele, ayikho politiki engazilungisa ezweni, akukho ini ongazilungisa ezweni abanikazi bezwe bengekho bomoya. Njengoba kunje ezweni akumoshakalanga, kumoshakala emoyeni, walunga emoyeni sokulungile physically, kungakalungi emoyeni ngekuzulungisi physically, yikho okulenkinga khona. Ngoba masidinga zonke lezi ndlela esizidinga, sifana labantu abalinde i-aeroplane e-bustop, sifana labantu abalinde ibhasi e-airport, yikho lokho esikwenzayo. NgokuzikaThixo umdala ukhona, izithunywa zikhona, umdala unamandla. Azibuyele emasesweni, kuzaluka sizawabona amandla akhona. Kuningi okukhona okungumnotho wesizwe ezweni, okufihliwe yizithunywa lezidalwa zezwe, ngoba asina connection nazo, asina connection lezo lomoya. Once zathola lo oyimboni yesizwe, wahlambulula indawo zethu zamalinda, onjelelo manyankodlelo okuyisibingelelo sezwe, ongumsamo wezwe, wahlandululo wakhanyisela izidalwa zezwe, zasondela zabasezweni, isizwe siyophakama, isizwe siyobabuyela sibe powerful, ngoba sesile connection labanikazi bezwe bomoya. Sibonge ihlo yezulu ihle ngcwele empilo ehlambulukile, ukhona uNkulunkulu wamandulo namandla, kodwa sibaleke i-hierarchy ngoba yonke into ile hierarchy. Safuna ukuchaya ama cut short yikho kunjezweni. Busisa Mdali, usipha amandla lathi sizazi ukuthi singobani, sibuyele sibe yisizwe esisemandleni. Sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo uvuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabaja.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha. Lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa i-sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje okukhangele abatsha. Sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini, bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive, ama-STI, imikhuhlane enjengabo-HIV. Kakhulu sisebenza nabatsha emadolobheni, senenzeleka lesi mkhuhlane emacansini yemetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho uhlelo lolu luqhatheke kanganani?
Inhlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga, singathi khona i-behavior change. Sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izibele zibazenza bengenalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphangise kuye emacansini ukuthi asila okokwenza, abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi, ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Senzele isikhathi esibengi abatsha abakhona kathesi bakhala ukuthi hayi elizweni akulamsebenzi, xa sikhangele evilani employment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usinikile information, kodwa nxa engenakho okokufaka esiswini, ngizakunika umzapho, ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana, umntwana wenkazana lobo umnike i-information enganani, kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajibuyela endlini asise kungela kudla, kungabuya ubaba ungumbushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini. Information yonke lana omnike yona nti isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngithole lokhu zanini okokudla. So ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu, kuhlele vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona ngama-live project nebethi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise. Laba abafisa ukufuya mhlawumbe engxa emakhaya, abafisa ukufuya izini inkukhu besenza ama-projects, labo siyabasupporta, sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama-projects lawo. Lami ngathi 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 ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje, lami ngaqeda ngingomunye wabatsha imi-PhD kade ngakhula lami ngazi ngahluke lapho esengikhona. Unganenzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyo ezangiphilisa. Nangikukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo, kukampani le esiyenzayo siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt, kanti kuprinta ama-t-shirt e-corporate, for i-corporate way. Siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations, ama-company, nxa efuna i-visibility, nxa efuna i-branding.
Nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte, bangakuthola ngani?
Kampani yami kuthiwa yi-Snocket Clothing. Itholakala yona kunamba kushop 112 e-Parkade Center koBulawayo, ku-8th Avenue le-5th Street. Abafuna ukuthi basinde bangasithinta kunombolo ezithi 0774-780-335 kumbe kunombunamba ezithi 0712-333-952.
Umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangelane nawo, asikwaniseni ukuthi sizigcine nathi xa sekufika isikhathi sethu ukuthi sibe singabadala, sikwanise ukuthi ilizwe liphakame, sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically, sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle, ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi. Olivalelisayo ngudaba kancube yise Washington DC.
Siyabonga kakhulu ke Dabo kancube, ungadinwa lokusasa. Wezemidlalo, iqembu leLiverpool lokhe lingujikile obhanqa 0-0 leManchester United emdlalweni we-English Premier Soccer League odlalwa khona manje. Ele Arsenal linqobe ele Brighton 2-0, kwathi ele Aston Villa lalo linqobe ele Brentford 2-1.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqiba uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Jabangu uthi uzavimba bonke abaxoshisa kudale lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-3 Nhlolanja. Abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi kungcono baxoshiswa nguJabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Siqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.